Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 4 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Bone imoto ezingu 3 abantu bedubulana. Obe dubula ngathi ihamba nge 4x4. Wase kuphuma abantu abangu 2. Babale bangena kwenye imoto. Lo bedubula we 4x4. Uyo enyi imponde lo tedubula manje ngisaba ngilankani ethubile lapho.
Amasela abehlome ngemibhobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-How Mine eduzane lakobulawayo abaleka lalo.
Apho ngufika lapha baqasa ukulode emarolini awo bethatha konke amatamatisi, ama-orenji, amabhanana lokunye kade kusemoteni.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police amanyane lawebulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa ungekho emthethweni yemkambo yezilimo enzikini yedolobho lakobulawayo. Lanxa intengo yamafutha ezimota yehlile isuka kumadola amabili, khathesi isilidola lengxenye $1.51 kulitha elilodwa. UZulu lokhe ekhala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ilokhe iphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amasela abehlome ngemibhobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-How Mine eduzane lakobulawayo abaleka lalo. Leli golide libikwa libiza inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye zamadola eMelika, 650,000. Amasela la abikwe edubulana lomqondisi wenkampani yabalindi e-security, kodwa baphunyuka bachiya imota yabo eyodwa. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda owe-Studio 7.
Amasela la abikwa ecathamele imoto ezintathu ebezithwele igolide zisuka lalo lapho elembiwa khona e-How Mine zilisa kwinkampani ye-Fidelity Printers lapho elithengiselwa khona. Bathathele ogathi izibhamu zabo, bathatha igolide babaleka. Isikhulumeli samapholisa eZimbabwe u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uchaza ngesehlakalo sanamhlanje.
It's confirmed the Zimbabwe Republic Police is investigating an armed robbery case which occurred early in the morning today when a secret company was conducting a cash in transit of gold from Omai and was attacked by armed robbers who were driving 3 vehicles.
Bathi kukhale sibhamu okwesabekayo udutshulwana. Umnumzana lakhe Nkomo uthi wethuke okwamagama akubone kusenzakala phambi kwamehlo akhe namhlanje okuvame ukubonakala kumfanekiso yokulingisa yamafilimu kumabonakude.
Bone imoto ezingu-3 abantu bedubulana. Obedubula ade ihamba nge 4x4. Wase kuphuma abantu abangu-2 babaleka bangena kwenye imoto. Lo bedubula we 4x4 nguyo enyi imponde lokhe dubula manje ngisaba ngilankani ngethukile lamanje.
Abamabhizinisi ikakhulu abasebenza ngemali bathi sebehlalela evalweni ngenxa yamasela abamba inkunzi okungapheliyo kobulawayo. Umnumzana Terry Ngulube ule company okumsebenzi wokutshintsha yokwamukela lokuthumeza imali.
Umumo lo osusenzakala kobulawayo lapha sokunzima sibili. Ama-robberies akhona sesiba maningi kakhulu, sokusuka sokumumatheka sisiswela ukuthi kungabe kuyini okwenzakalayo. Siyacela sikuthi ngabe abantu bomthetho bakhangele bakuhlolisise ukuthi okwento lokhu kathi sokuvelela ngaphi njengoba ama-robberies sesiba maningi angaka. Siyacela ukuthi abambe umthetho bahlolisise bakhangelisise ngoba lathi njengabo-businessmen bakobulawayo lapho esibambe izimali sesiswele ukuthi senze njani ngoba uselashuwa lapho ohamba khona ukuthi abantu labo bangakwanisa ukuthi bangene anytime bathathe imali.
Ingcwethu kwezokuhlaziya indaba zenhlala kahle kaZulu lezomvikela umnumzana Engliston Sokhulu uyakusola kwamagama ukwanda kwezehlakalo zokubanjwa inkunzi mahlayana kulezi nsuku.
Indaba yama-armed robbery le isenza kube nzima kakhulu kwenza amabhizinisi kakhulu kobulawayo. Sesidlele evalweni into esingayithi security of persons, sisihlala sesaba ukuthi uzathi lawo ungathengithengisa amatamatisi akho lapho ubanje inkunzi. So kuphinde kusolise futhi indlela okwenzakala ngakhona ukuthi abantu bathathe imali engaka igolide lingaka babaleke lalo baze banyamalale bengabanjwa. Kumangoyo yasola kungabe kungabantu abakwaziyo abakwenzayo, abantu abafundeleyo. And futhi eZimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu akaphonga ukuthi angayenza into enje angabanjwa, kodwa kulezi nsuku sibona abantu besenza nje bengabanjwa.
Ngenyanga kancobakazi amasela ahlomileyo athathele inkampani yokuthumeza imali lokwamukela eyemkuru inkulungwane ezedlula ikhulu zamadola emelika US 100,000 amarandi aweSouth Africa angaba yingxenye yesigidi R500,000 emavikini amathathu adluleyo bathathele ibhanga le-CBZ inkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa zamadola emelika US 70,000 le nkulungwane zamaranzi ezedlula amathumi ayisikhombisa lengxenye 76,000 rands kwathi ngeviki ephelele amasela abehlome ngezibhamu ahlasela inkampani yabomama yamathelen Queens Empowerment Organization atshotsha inkulungwane ezisithupha zamadola emelika US 6,000 le nkulungwane ezinhlanu zamaranzi 5,000 rands. Amapholisa athi indlela ozobanjwa ngayo inkunzi ngabahlome ngezibhamu eZimbabwe yonke jikelele sowuseduza, kodwa balile ukupha inani lezehlakalo zokubanjwa kwenkunzi kuleli. Ingcwethu ezicubungula ngezenhlalakahle kaZulu zitho udanisa ngalezi zehlakalo yikuthi phatho kwala masela amanye awo ngabebutho labasesipholiseni. Ezinye njalo zithi lumkhuba wawungekho eZimbabwe usuvelela ngale komakhelwane kwele South Africa. Ngimele Studio 7 ngingapha ngaseHow Mine igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police amanyane lawe bulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa ungekho emthethweni emkambo yezilimo enzikini yedolobho obulawayo besithi balisana lezaphula umthetho kanye lokulondoloza idolobha lihlanzekile. Iningi lalabo abathathelwe impahla yabo namhlanje ngabaphila ngokuthenga lokuthengisa izilimo. Basola lokhu besithi amapholisa atshona exotshanisana labo kodwa ethiya abathengisa utshwala lezidakamizwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wezilimo enzikini yedolobho isilabantu abaningi abaphila ngokuthengisa okungekho emthethweni osekudala isiminyeminye lengcekeza ndawana yonke. Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police u-Inspector Abednico Ncube uthi bekungasahambeki emkambo wezilimo.
Zimbabwe Republic Police, what I can say is following insanity or carelessness and reckless parking in our roads, all the motor vehicles and heavy trucks were being parked in the middle of the road and all the roads were now impassable.
Uqhubekele phambili ethi iningi labathengisayo bebethengisa okungekho emthethweni.
So this is in an effort to clear the roads and the people who are doing their legal businesses, they have all the right to do so. Along 5th Street and 5th to 4th Avenue, people are selling some illicit alcohol.
Ophila ngokuthengisa othathelwe impahla umnumzana Pangolini Moyo usola ukuthathelwa impahla ngamapholisa.
Apho ngufika lapha baqase ukulode emarolini awo bethatha konke amatamatisi, amaorange, amabanana lokunye kade kusemoteni. Imoteni zabantu labana abantu babethengile babethatha bejikele emarolini awo. So bathi sebethethe laphana bahle bathatha lokunye okwami lapha amabanana lanilani. Bathi sebethethe lokuyana bahle babiza amapolisa. Amapolisa babuya lezinja, abanye bethwele kuthiwa yini imbhobho. Bafika lapha bahle baqalisa ukuqotsha abantu bathi sukanini lapha ngoba lapha.
Omunye njalo othathelwe impahla akade ezithengisa umnumzana Tichikiti uthi amapholisa athethe wonke kodwa bachiye abathengisa okudakayo. Ubulawayo selabantu abaningi abaphila ngokuthengisa impahla ezihlukeneyo enzikini yedolobho kulandela ukuswelakala kwemisebenzi kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni esibone amafekithali amaningi evalwa edolobheni elalisaziwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngentuthu eyayiphuma emankampanini ayelungisa impahla etshiyeneyo. Iningi labaphila ngokuthengisa basola inyathela lokuthathelwa impahla bethi yikho lapho abaphila khona ngakho ke bacela uhulumende ukuba abadingele ezinye indlela zokuthi kube lokusebenzelana lozulu ukuthuthukisa inhlala kahle yabantu lomnotho welizwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Zakamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota sokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakala izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu lundlondlobale. Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZupco ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifanana lenkamba zamapholisa, izibhedlela, lamahofisi kahulumende. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisana leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungiswe lolu hlupho.
Okokuqala vele ukuthi uZupco kabakho emakhaya kakhulu. Uyafumana ukuthi indawo enjengeLupane uyabe isuka eLupane ethenta edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho kuhambeka khona kulo mgwaqo oright khona kule thara. Kuthi lapho kule mgwaqo enzima engahambekiyo kwavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu oZupco bazeleka bakho. Kukanti nakhona apho khona ekuhamba khona edotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengela mali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabanjwa bahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Bhizimusi enkulu yenziwa wa eLupane edolobheni leLupane Center. Kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya izintuthwana, so abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala eLupane Center ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeseLupane Center. Bafuna ukuya emahofisini, kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela amahofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate, ukuzothatha ama-death certificate. Konke lokhu kwenzakala edolobheni leLupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo eLupane. Abanye ngosomabhizinisi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha eLupane, abanye ngabazothengisa iindida zabo ababezilime khona ngalo emakhaya. Imakethe ikhona lapha eLupane ekho abathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza xa sokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye iindawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngamathumi amathathu, 30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikile
lalezo ngqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe umuntu emakhaya ongangasela amathaya ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenga amathaya kuba nzima abanye bavele lezifuyo kazisekho fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi ngokusweleka kwamadlelo so obademu kokudolisisa lezo ngqola abanye abaselakho vele ngitsho kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola abalutshwana babuya ngawo amabhasikili angeke sathi bonke abantu bakwenza khonokho kuyakhulunasikhangela omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport balutshwana omama abadada amabhasikili
kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi
sikubambe kakhulu khona lokho sakubamba kakhulu sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khona pelupane sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi
lo ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 uhulumende ubikwa esithi kakalungisa umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho ngaphansi kwenkampani yeZupco baqalise ukusebenza njalo kufanele babhalise kumanyano yamankampani ezimota ezithwala abantu andubana basebenze. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labafele engozini yesivunguzane esize lezulu eseHurricane Ian esigabeni seFlorida khonapha eMelika seliqonge ladlula ikhulu njalo lesatshelwa ukuba lizaqhubeka liqonga. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukuyafika khona esiyabona umonakalo odalwe nguHurricane Ian ngolesithathu. Ubikwa ethekelele esigabeni sePuerto Rico ngomvulo lapho abeyibona umonakalo otshiywe nguHurricane Fiona. Uhulumende weSomalia wethule umbiko ngensonto ntambama wokuthi uAbdullah Nadir ongomunye wabasungula iqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo ele-Al-Shabaab ubulewe kumkhankaso wokuhlaselwa libutho lalelo lizwe limanyene lemanyano wamazwe omhlaba. Lanxa intengo yamafutha ezimota yehlile isuka kumadola amabili khathesi silidola lengxenye kulitha elilodwa uZulu lokhe khala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ilokhe iphezulu osokuletha imibuzo yokuthi kungabe kuyile intengo ekhweza empahla yonke kumbe sokulezinye izizathu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esikhathini esiningi intengo yamafutha ezimota ibisithi ingakhuphuka, le ntengo yezinto ezimqoka layo ihle ikhuphuke okwenze ukuthi iningi labantu likhonone ngokuthi kanti khathesi intengo yamafutha ezimota yehlile kodwa intengo yempahla ezimqoka lokhe isiya phezulu. Umnumzana Zweli Sibanda usomabhizimusi uthi okunye okubangela ukuqonga kwentengo zindleko abahlangana lazo nxa beletha impahla lezo ezivela phandle kwelizwe.
Ngeke sakhangela into eyodwa kuphela sithi mhlawumbe yiyo eza kwehlisa kumbe eza qansisa intengo. Esikhathini esidlulileyo besingathi ngamafutha abengani yiyo abekhanya kusekusobala ukuthi aqansisa intengo. Kodwa singakhangela njalo kulamagetsi lawo aqansile ayalokhu eqansa mviki zonke. Singakhangela njalo kulezinye indleko ezifana lokutransporter ukuthi siyathatha izinto zivela kwamanye amazwe siziletha lapha khonoku intengo yakhona yokuziletha lapha lendleko esihlangana lazo nxa sidinga imali yakwamanye amazwe ukuthi silethe impahla ngapha ngenye ekhathazayo.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi ukukhwezwa kwezinto kwenziwa ngabomo ngoba kulabangafuniyo ukubona abantu bethuthuka.
esikubonayo ukuthi lapha sokungathi uphila ohlakaniphileyo okwentengo yezinto ngathi kwenziwa ngabomu. Khathe sinxa sikhangela ukuthi izinto zikhwele njani ezitolo, le mali eholwayo ayisabalo. Umshova wodwa okwenyanga sikhangelele ukuthi umuntu abe le 30,000 RTGS, nxa uyabe ulokhe uyi 500 pond ngelanga kumele ube le 1,000 pond, okuyinto enzima ebuhlungu ngoba iholo lethu limile. Singathi izinto kumele zehle ngenxa yokuthi ifuel yehlile, kodwa impendulo ayikho. Okungcono esikubona kungcono yokuthi kukhitshwe lona ibond.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi okumele kulungisiswe kuqala emnothweni. Ilizwe kumele lilungise impahla, hathi ukuba lilizwe elithengayo lona lingathengisi lutho kwamanye amazwe.
Kuqakathekile ukuthi sikhulise umkhonomi. Umkhonomi abe productive, angithi ngoba kungekho kathesi ukuthi i-industry ifile, ilizwe alithengisi impahla eningi phandle kwelizwe. Kuyabe kuqakathekile ukuthi sivuselele umkhonomi, siqinise siqhelise ukwenziwa kwezimpahla ezitshiyeneyo ukuze sithengisele amanye amazwe. Singabi yilizwe elidlayo kuphela esithi yi-consumption.
Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi, e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi amafutha ezimoto asiyo yodwa indleko ebhekana labezimoto ezithwala uzulu, yikho imbadalo yokugada ingasoze yehle ngoba intengo yamafutha yehlile.
Emazweni alomnotho osebenza kahle kungehla ifuel, intengo yefuel kuyehla le mali yozokuthutha esingathi i-transport fee. Kodwa kwelaseZimbabwe sibona kuphambana ngenxa yokuthi kulalokho okuthiwa i-speculative pricing, okuthi abantu nxa becharge bayakhangela ukuthi kusasa kambe kuza kumanjani, kambe le mali izabe lokhe ingizuzisa yini lokho efanele ngizuse khona. Kanti kokunye okubanga lokho yikuthi kwezokuthutha ayisiyo fuel kuphela edingakalayo, ama-spare parts adingeka kawehlanga wona. Into edingakalayo ukuze kulungiswe lokhu ukuthi kulungiswe zomnotho zonke, akulungiswa fuel kuphela, kudingeke zomnotho zonke zilunge ukuze izinto zehle ezithengiswayo.
Asenelisanga ukukhuluma labo gatsha lweConfederation of Zimbabwe Industries, kodwa emhlanganeni owenziwa yilolu gatsha enyangeni ezedluleyo, umqondisi walo wazisa ukuthi ukukhwela kwentengo okungelamkhawulo kubangelwa zindleko ezimbalwa ezihlangana labama-industry ekulungiseni impahla. Wathi indleko lezi zigoqela ukudinga ezinye indlela zokuthola amandla kagetsi, ukuqonga okwenza okudingakalayo ukulungisa ezinye impahla, umholo wezisebenzi, ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa kuqathaniswa lemali zakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika lokunye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Inani labeZimbabwe abangene kwelebutsana kunyanga ezintathu zokuqala zalumnyaka lingaphezulu kwenkulungwane ezingamachumi amathathu lane, 34,666. Okulinani eliphansi kuqathaniswa leyinye iminyaka. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umbiko osanda kukhitshwa lugatsha lukahulumende lweStatistics Botswana utshengisa ukuthi abeZimbabwe abazange bangene obuningi kweleBotswana njengenjayelo kunyanga ezintathu zakuqala zomnyaka. Uveza njalo ukuthi ngozibandlela kwangena abantu abadlula inkulungwane ezilitshumi lantathu, i-13,024, kukanti ngohlangula inani leli layehlala ngaphansi kwenkulungwane ezilitshumi, i-9,067. Ngombimbitho kwaqala ukutshengisa utshintsho, abantu sebeqala njalo ukungena bevele eZimbabwe beyinkulungwane ezingamachumi lambili, i-12,275. Lokhu kutshengisa ukuthi inombolo lezi phansi kuqathaniswa leminyaka edluleyo, ngoba eleBotswana lisithi kungena njalo kuphuma beZimbabwe opho sebefike ingxenye yesigidi ngomnyaka. Umnumzana Stanley Ncube ohlala eHaburoni uthi ukwehla kwenani labeZimbabwe abangena eBotswana ngabe kwadalwa isiqondiso zokuvikela umemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Yes, bona inani labantu akade besethekela leli lizwe vela kubeZimbabwe ngena eBotswana lehlile lonyaka. Ukhanya imithetho ye-COVID le ekade inzima kakhulu ebantwini abangenayo isenza abantu abaningi behlule kungena. njalo nje sinanzelele njalo ukuthi intengo yokudla lapha ukudla sokukhwelile labo sobhizimisi abavele eChina sebebanenge abavula izitolo eZimbabwe okuthi ukuthi abantu baningi sebekwanisa ukuthi bathenge kwele Zimbabwe bengazi eBotswana ukuzothenga ngapha.
Abanye abafana lomzana Rodwell Moyo bathi ubunzima bomumo womnotho obulethwe yiqhamuka kweCOVID-19 kungabe kudale ukwehla kwenani labantu abangena eBotswana.
Kube nzima ke ngefirst quarter ka-2022 ukuthi abantu bengene kwale Botswana and ngiyakubona ukuthi lokhu kungabe kubangele ukuthi abantu bahlale kakhulu ngesikhathi se-COVID bengangeni and abantu lapha kade bephila khona okulamabhizinisi abantu baye bengaselaqinisi ukuthi la mabhizinisi angabe lokhu esesekhona kumbe kawasekho njalo la ma-restrictions wona awe-COVID okuthi abantu kumele babe ngumuntu ohlatshiweyo abaningi bakhona kabahlatshwanga ukuthi ama-businesses abo akhona babesesaba ukucrosa kumbe bengalaleli ungelo ukucrosa ama-COVID certificate bengalawo.
Unkosikazi Debra Mkhaso wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi amanye amalunga awo asachaphi umncele kodwa sebethenga amavinkilini abakwele China avulwa ngoBulawayo.
Aphiyo kulezi nsuku sesilama-China shops so abaningi sebe-order kuma-China shops lawa avuliweyo koBulawayo and alokhu evulwa every day, every night. Atholakala so bantutshwane nje abachaphayo although bakhona abanye really abaloko bechapha besethenga izinye izinto like ama-deprezi izinto ezingathi ezinkulu but for clothing, issues, ini sokutholakala lapha.
Ugwalo olutshengisa ukungena kwezithekeli kweleBotswana luwana luveza ukuba beSouth Africa sebesedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu lenxenye i-56,742 yibo abaningi abokuza abangene kweleBotswana phakathi kukazibandlela lombimbitho. Lokhu kukhomba pho sebangamashumi amane ekhulwini i-39.7%, kukanti abeZimbabwe babumba amashumi amabili lane ekhulwini i-24.1%. Umngcele weRamukhwebane leBlumtree wona oyiwo okade uyindawo yokungena ephithizela okudlula ezinye phakathi kweZimbabwe leBotswana uwele kunombolo yesine. Lokhu kulandela ukuthi kudlule abantu abayizinkulungwane ezilithumi lanhlanu kuphela i-15,601 enyangeni ezintathu zokuqala komnyaka. Lesi isikhathi ingcele yeZimbabwe yayivaliwe kuningi kuvunyelwa kuphela abangena ngendaba eziphuthumayo. Kusenjalo eleBotswana libike ngolwesithathu ukuthi ukufaka isigqoko esivala umlomo lamakhala ama-mask kuyindlela yokuvikela ukuthelelana oyi-COVID-19 sokwesulwe. Lokhu kuza ngesikhathi isimo somkhuhlane sesidedile okwamagama kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron weleBotswana.
Uhlelo lwe live talk namhlanje sixoxa ngodaba lwezidakamizwa. Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amasela abehlome ngembobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-Haumine eduzane lakoBulawayo abaleka lalo. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police amanyane lawo eBulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa okungekho emthethweni emkambo yezilimo enzikini yedolobho koBulawayo. Lanxa intengo yamafutha ezimota isiyehlile isuka kuma-dollar amabili, $2 kathesi isilidola lengxenye, $1.51 kulitha. Uzulu lokhe khala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ilokhe iphezulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.